Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto ziku 17 kuMpandula 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kuseselesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho oluzayo.
Emkhankasweni ukuthi sikhuthaze abantu ezigabeni zethu ukuthi njengobukhokeli sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bethola izincwadi lezi ukuze balungiselele ukubhalisa ukuthi bavote.
Ngambe usiphatheleni lamuhla umfundisi uSeni Sibanda kweziphathelane lokholo.
Ngoba nxa ugila ukudla kuyakunceda ukuthi uthibe inkanuko zomzimba wakho. Siyambona laye uJesu eqalisa inkonzo yakhe ukuthi waqalisa ngokuzila ukudla, wazila ukudla, wazila amanzi. Simbone siyenkangala, esekhona ngale nkangala waqalisa ukulishana laye iSathane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo alokhu ekhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kuseselesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Umongameli Robert Mugabe usanda ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe biometric voter registration. Lanxa amabandla aphikisayo esola indlela inhlanganiso ephethe lolukhetho eZimbabwe Electoral Commission eqhuba ngayo umsebenzi. Sixoxele umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF eCholocho, yena oqale ngokuchayela uhulumende ihlombe ngokwethulela abantu uhlelo lokuthola incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngaphandle kwembadalo.
Ubuthe kuqalisa uhlelo lwemfuno izimali kodwa abantu bayehlulekile abanye. Kodwa njengoba uhulumende sethe wakhipha lobani uhlelo lokuthi kubhadalwe izimali, bonke laba abantu ade besilela ngezimali sebezathi labo bathole incwadi lezi ezokuzalwa kunye lezithupha. Ngokunjalo uhlelo olu luhambela abantu ezigabeni landa abantu lapho abakhona ukuthi abantu babe lethuba lokuthola izincwadi zabo ezikwanileyo isikhathi sokubhalisa uvota singakafiki. Ngokunjalo kathe sisemkhankasweni ukuthi sikhuthaze abantu ezigabeni zethu ukuthi njengoba ukhokheli sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bethola izincwadi lezi ukuze balungiselele ukubhalisa ukuthi bavote.
Eminye imikhankaso yokhetho njengebandla lezanu PF iqhubeka njani?
Imikhankaso sithandekile ikhona iyaqhubeka nje ezigabeni njengokuthi siyahlangana nje lobukhokheli sikhuthazana kakhulu ngakhona ukuthi abantu bahambe bebhalisa ukuvota. Umkhankaso okhona kathesi onjalo oqakathekile kakhulu. Kodwa asikangeni kulwane umkhankaso sithandekile ukuthi sesithi hayi kathesi asenzeni isithi yaphana ubani uzavotelwa lubani uzavota. Hayi, sisakathesi sisesehlelweni lokuthi sikhuthaze abantu bethu kuma-structures ethu ukuthi bonke abahambe bethole incwadi zabo ozalandelwa ngomunye umkhankaso njalo olandelayo ngemva kokuthi abantu sebebhalisile ukuvota.
Ungomunye owayephatheke ekulotshweni kwesisekelo sombuso esitsha, njalo siyabona ibandla le-MDC lisithi indlela i-ZEC eqhuba ngayo lolu uhlelo lokubhalisela ukuvota yisiyo. Uyakukubona ukuthi akuqondananga kuhle yini?
Ye, uyazi ngiyayithanda kakhulu indaba leyo Sandekile oyibalayo ukuthi ngingomunye walabo abaloba isisekelo sombuso nalo obusa leli lizwe. Kukhona Sandekile ukungazwisisani okukhona phakathi kwamabandla ezombusazwe. Omunye naye udonsela ingubo eceleni lakhe, omunye naye udonsela ingubo eceleni lakhe. Yikuthi lapha sokuphonga ukuthi kuthi kwesikhathi nanaka kungalalutho oluvi olwenzakeleyo abantu bepheka uba ngumsindo kuphela kungalalutho. I-ZEC ibisebenza kuhle inxusa abamele amabandla azombanga ngazi achiyeneyo ukuthi bebachazele kuthi kanti kanti siyenza lokhu kanti siyenza lokhu. Ambona lapha iZEC ecathe khona, iZEC iphume egcekeni nje. Njalo uMakara ukhulume kade wathi yena i-election le izaba yi-election yokuthi sibili wonke umuntu wesale sihluthisekile ukuthi kuqhutshwe kuhle kakhulu okumangalisayo. So far so good, mbona kanti zonke izinto zonke ziyahamba sihlalekile.
Lo umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF eCholocho sikhulumelaye ekhonale eCholocho. Ukusenjalo uNkosazana Sichasisile Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo e-Youth Development Trust, uthi sebeqalisile ukufundisa abantu abazaqeqesha abanye ngokhetho eBeitbridge, eGwanda, eMzingwane, leBulilima eMathebeleland South. Usungula lingxoxo ngokuchasisa ukuthi kungani beqalise lolu hlelo kulezi ndawo.
Abaningi bathi hayi thina vele we have nothing to do with elections. After school siyakhotha siye South Africa kambe siye Botswana siyedinga umsebenzi. So thina esikwenzayo njenge-organization ukuthi sizame ukubakhuthaza ukuthi kenjani behlale be-participate kuma-elections ngoba sikwazi ukuthi i-election yiyo ezadithemayina ikusasa yabo. We can be engaged in ama-political leaders akhona kathesi and bekuze bezame ukuklema i-space sabo ngoba ungananzelela ontanga they constitute more than 50% of the national population. So ivoti yabo iqakathekile kakhulu.
Ingxaki elibhekana lazo yiziphi?
Okwamanje siye sile program ebesiyenza esithi physics education training sitagethe ontanga abangu-25 district. Siyakwazi ukuthi inumber engi-2 starting small besiyibiza sithi training of trainers besibaqeqetsha ukuthi kuyini abangakwenza to mobilize each other ukuthi bevota njalo sizama ukuba empower with information kubo bona laba ontanga esibathengele behambe betraina abanye bebatshele lokhu asebekufundile. Bathe sikunanzeleleyo ukuthi yebo ontanga bayeza kodwa ontanga basuka befele i-motivation ngoba into abayifunayo bona ukuthi lapha baya khona bethole something to take back home ngoba yebo ngontanga kodwa sebelesemish ende kabasebenzi abalanto abayenzayo. So bakhangelela ukuthi nxa singayathona kumithini ye-CYDT singathola yini i-$5 yokuthi ngikwanisa ukuthenga ithebo yokuphathela abantwana. So ekuqineni sigcina sesithola ukuthi i-level of participation isuka ibe diluted because of the fact socio-economic issues, especially eBeitbridge lapho esijike khona last Friday. Ontanga abaningi phose out of 25, 16 yonke bebengela maphepha, bebengela ma-ID. The reason being abazali vele bahamba kudala e-South Africa. So bona lapho abasele nabogogo nabomalume abasayenelisanga ukubathathela amaphepha njalo. So kube nje bacina bengasaphuthanga izifundo zabo iningi sebecine ngabo-grade 7.
Lo ngkosazana sichasisile Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo e-Youth Development Trust, sixoxelaye eseGwanda. Kweziphathelane lemaphandleni, isakhamuzi seDaluka eLupane umnumzana Kipa Ngwenya usichasisela ngengxaki kanye lokuphumelela ababhekane lakho njengezakhamizi zakulindawo ekuqhubeni inhlelo zokulima imibhida ezivandeni.
Lanxa yebo imibhida yethu singaze siyilime siyaswela ukuthi siyayithengisa ngathi. Imakethi kasila makethi. Abantu sebesuka bebebaningi kakhulu labo sebasuka bakopa kithi ukuthi bakubone ukuthi siyadla lokhu esikwenzayo labo sebesenza khona lokhu into efanayo. So uzuswele ukuthi uvele uzakuthengisela bani. Ungaze ubhode labo ade uthengisa khona uthole ukuthi kuthiwa sekunabanye abadlule khona lapho. Labalimisi esilabo esigabeni sethu khona lapha ukuthi labo laba abahamba khona bayapreshelayiza ngabantu bebatshele ukuthi hhayi nokuze liziphilise limani nongadi and so forth ukuze lani liphilise imuli yenu ukuze behambe esikolweni.
Phambilini kwali ngxoxo uthe okunye okukhathazayo yimali.
Hayi imali vele yona ikhanya ayeka yikho sibili hayi intuthwana lanxa ikhona yena le khona ikhanya intuthwana sibili. Abanye babe benayo imali i-challenge ekhona iyabe ikhona imali umuntu ekuthengisa ifoni ukuthi imali yami nansi isefonini wena uyabe ufuna i-hard cash. So kube nzima ukuthi kade sona uzayenza njani uyabungela inamba ye-cash le ukuthi ekutransferele imali yakho. So kugcina uze nxa into zakho uyabe uzithwele ugcine vele susithi ngcono uswate ngamabele kumbe uhambe uyenza what we call umfusho. But la zezinye izikolo ziyasivumela ukuthi hayi ma ule i-cash le uyakhona ukuthi ubuye la uzobhadala with nge-cash esikolo.
Kodwa zona inhlelo zenu zengadini ziqhubeka njani?
hayi zingathi ziku right civil but i challenge ekhona these days ilangathi liqalile ukuchisa i challenge esilayo ngiyamanzi indawo yethu singaze sigebhe singalela even singaze sigebhe njani amanzi ethu ayabaleka imithombo yethu iyakholapsa ukudilikela lokho kuyadilikela sibile ukuthi ngavele siyathola like njengamadona mayela amadonas la ukhanya sasibalekele ukuthi imigodi yethu sikwanise ukuthi siyakhele with ngamatshe.
Lo ngumnumzana Khipha Ngwenya, isakhamuzi sedaluka eLupane, sixoxelaye ekhonale eLupane. Okwamanje sengilichiya izandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngu Mike Hove. Namhlanje kuhlelo ngiqoxa lo Leslie Phiri ongusakhulayo njalo umsakazi ngase Breeze FM. Sizabe siphatha udaba mayelana nganomsakazo omutsha kamnumzana Strive Masiwa iKwese TV. Ngiyakwamukela kuhlelo Leslie unjani?
Ngiyafisa mahove kunjani ngapho e-ADC?
Hayi thina siyaphila siyaphila mnumzana.
Besifisa isikhathi Mike sokuthi iZimbabwe izimele yodwa ithole umsakazo ukamabona kude ongenelisa ukuthi ithokozise abantu. Angisho ukuthi khona umsakazo okade okhokhelwa engathi state OZBC has not been doing that. Ngiyazi kube lokulwisana okuningi ikakhulu kumaphephandaba nasemthethandaba ngendaba yokuletha ikwese eZimbabwe. Kungasenzi ngikhuluma nje ngesefolosi emalanga kumahlanu adluleyo ngilahlekelwe yifone yocingo lwami. Ngithe ngifika e-Econet, ngithe ngifika lapho i-Econet eVictoria Falls, ngithole kulo dwendwe labantu obeludinga ingathi ngama-decoder ngesilungu awesikwese okutshengisa ukuthi khona hhayi abantu bezimbabwe bakhanya bathakazelela uhlelo lolo. Bekulo mdlalo okade usenzakala owe-Cosafa Championship, ilabantu abaningi abazisendele imbiko besithi bona bayathakazelela i-Kwese Sport ngoba bebesenebisa ukubona umdlalo lo kumakhalekhukhwini wabo. Angakukhulumi ku-TV.
Njengoba eZimbabwe silomsakazo omunye iZBC, ubona ngani iKwese TV ingathuthukisa indlela abantu abathola ngayo indaba zaseZimbabwe na?
Umbuzo omuhle lo obuzayo Mike. Uhulumende esilawo uqalise ukunikeza esingathi ngama registrations, ama license in the early 2000s uqala ngakwe-ZFM or SAFM independent radio stations. And ngikhuluma kanje we still have one eyodwa nje i-television station esilayo eZ-ZBC. And ngikhuluma kanje i-ZBC esilayo ayibambeki, ibamba nzima e-Bedbridge, ibamba nzima e-Plumtree, ngikhuluma ngama-borders aphuma eZimbabwe. Okutshengisela ukuthi abantu belizwe leli bebengelalo indlela bengelandlela abangathola ngayo umsakazo we-ZBC. Kusukela ngo-1980 besilalele umsakazo owodwa we-ZBC. Kukanti kukuza kwese and yebo i-DSTV ibikhona kodwa yinto yangaphandle kwelizwe. Kodwa le ikwese njengoba ithungamelwa ngumnumzana uStrive Masiwa, kukhanya kule nguquko enengenzakalayo ngendlela esi-appreciate-a ngayo umsakazo we-television. Ikwese ingani iletha inhlelo eziningi ezijiyeneyo njalo abantu bathola engathi lithuba elithiyeneyo nge-ZBC elokuthi benelisa ukuzwa ngenye indlela.
I-content yalo msakazo iKwese TV isakaze endaweni eziningi ezijiyeneyo. Abantu bazabe bebukile i-content edabuka emazweni amaningi ajiyeneyo. Ubona ngani lokho kuyinto elungile na?
Okumqoka njalo okuqakathekileyo yokuthi iKwese yenelise ukuthokozisa izulu. Ukulethwa kwento ezinjenge-basketball, anginanzelisisile mina
umsakazo wesikwese ilabo NBA ekwela kithi eZimbabwe Mike akungqandela manga it's a minority sport which might not necessarily ukuthi abantu bengabukela ama uhlelo ezinjalo ngombono wami bekukuhle ukuthi kusitrive elethe inhlelo ezalapha kwelakithi eZimbabwe.
Hayi Leslie, ngizwile umbono wakho bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi kubonga thina nani siqhubekile phambili ngomsebenzi eliyenzayo.
Balaleli, lizwile indaba ekhona. Bengixoxa lo Leslie Phiri, umsakazi waseBreeze FM. Masidibane ngeviki ezayo, olevalelisayo nguMike Hove, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashona phi ona amasiko obe ukhona izolo akuse ziwa
siyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke loke ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lapho ngikhuluma khona ke lo mnumzana Ayanda Khumalo ozalwa endlini yesikhosini salibonani baba Khumalo
babona mnumzana Mthembo Dube unjani baba
Ngiphilile kunjani lapho khona kona ngapha eBoston uzokuthola lapho eMelika.
Ha uyalunga sivile izinto zihamba kahle ba.
Siyabona ukuthi sokungani sokuphehlekile okade kudingakala baba Khumalo kudingakala lithole elingathatha ke ubugozi bamaNdebele.
Ngilezinto lapha ezithumi lantathu engithanda ukuthi abantu bazikhangele ma umuntu ethi yena unguye inkosi kumbe kumele indlu yakwabe ibe inkosi. Okokuqala kumele azakale ngempela ukuthi ungukhumalo. Ungabi le mbuzo ukuthi ungukhumalo njani nini. Okwesibili, kumele angabi nguye ozaba nguye phela ithole kumbe izinyane. Akusizi ukuthi ngithi ngizaba lezinyane ngibuye ngizikhulumele. Kumele ngikhulunyelwe ngabanye abangakwethu kukhanye ngempela ukuthi hayi into ephuma ngabe emphakathini wamantunga. Okwesithathu, abakwenu kabakukhulumele. Kungabi ngohamba usithi hayi yimi kumbe ngeyangakithi izo. Okwesine, kumele ukuthi ukhulume umele kumbe kuvela ku-General Conference kumbe inhlanganiso yamantungwa enziwayo ngeminyaka ethize edluleyo. Ngeke mphongo uyavusa njenge inhlanganiso ngithi hayi mina ngimele lokhu ngenguzwane. Okwesihlanu, kumele sazi igama lalowo wena othi kumele abe lezinyane. Ngoba asifuni ukwehlukanisa isizwe bayithi, asifuni ukuchitha isikhathi ngamagama angaqondanga. Mina ngiphuma ku conference yabadala eyamakhumalo yayihlangene 19 August 2017 ngomgcibelo eyaphuma legama likabulelani Colin Lobengula ukuthi ngoyizinyane abanye kabazitsho ukuthi bamele liphi izinyane hayi uphonga ukukhuluma ngendlu ngoba kumele iqiniso livela lokho kumele ukumba inhlanganiso leyo imele yamakhumalo kumele ibe neyaqunywa ngamakhumalo ungeke uyekwenza enye inhlanganiso ubuso sithi wena hayi mina ngimele lokho thina yithi esingcono kumele senze lokho lalokho
kwini okwenza ukuthi kathe sokulo kuphithizela abanye labo bathi mina ngikhumalo omunye lathi ngikhumalo kuhamba njani konapho
ngeke sibule ngiphendule okugcweleyo ngalokho ngoba kangikwazi mami na khonapha sengingazitsho lami ngithi hayi sekumele kube yimi engingenayo angithi kuyamangelisa abantu abakwazi phela ukuthi mina ngemva kwami ngubani ongifuqayo ngubani ongisponsayo kodwa ke sikwazi ukuthi umuntu akazi ulezitha kumele siqaphele kakhulu ubukhosi sibuvusela ukuthi buhlanganise isizwe hayi khona ukuthi behlukanise isizwe so kumele ukuthi siqaphele khonapha yikho ngiletha le imicijo elichumi lantathu uwenzela umuntu azivuze nxa mina ngithi hayi yimi okumele mele izinyane kumele ukuthi yonke le imicijo ngikhanya ukuthi ithi kwetshu hayi khona ukuthi ibe loxa ungaboni loxa kokunye khona kulo hlupho kumele ukuthi esiyagalombili uvele endlini kalobhengula nxa ungavele endlini kalobhengula amakhumalo asakucubungela lokho awukhangala awungeke ubuthathe ubukhosi kumele ukuthi lokho esingathi thina ngesingisi yi-principle yokuthi inkosi izala inkosi ibe ngempela wena uzalwa njalo wazalwa ngabantwana benkosi isiyinkosi umama kumbe ugogo kumbe ukhokho lizalayo kwabesintwana kumele abe athathwa yinkosi hayi khona indoda ezaba yinkosi kumele ukuthi abadala bakokhumalo izindlu zonke zonhlano zibe zavumelana ukuthi nguwe ozaba lezinyane. I-General Conference yamakhumalo engikhuluma ngayo kwavunyelwana ngamakhumalo wonke emele izindlu zonke ngemva kweminyaka ethize kuhluziwe. Ngingeke nje mphonga uvuka ngisithi mina hayi kuthiwe ebusuku uyosokumele kube ngibe yinkosi ngoba noma lozibani lokho angazitshola. Sikhuluma lapha nge-process yokuhluzwa ukuthi wena unguwe oqondileyo.
I-General Conference le uyatsho ukuthi yenziwa nini njalo izindlu zonke zakuKhumalo zavumelana yini ngoPrince Bulelani Khumalo?
Kunjalo baba.
Yes, that ithuba leli ukuthi sibonge ubaba u-Ayanda Khumalo. U-Ayanda Khumalo ke udabuka kwendlini yesikhosini. Siyabonga kakhulu Khumalo ngoba indaba yethu imakhonapha namhlanje.
Ngiyabonga kakhulu Mthembo Sithembayo.
Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithembayo oGibsdube lilale.
Amasiko awethu ashonaphi una amasiko obe ukhona solo akuse siwa
ngesizwe esiphathelane lokholo silonto ngameli ngoma we studio 7.
Ikudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele umbhalo namhlanje.
Namhlanje bengikhangele indaba uPaul akhuluma ngayo kwabaseRoma chapter ka 7 iverse inga-20 lo-21. UPaul ukhuluma ngokulwa okukhona umuntu wonke osemhlabeni ophakathi kwenyama olwa lakho. Lokhu kuyikulwa lesono. Laphana sihlangana naye ekhuluma uPaul kuro kwabaseRoma chapter ka 7 esithi yena lokho okuhle ngifuna ukukwenza ngiyehluleka ukukwenza. Kodwa okubi engingafuna ukukwenza yikho engikwenzayo. Kuye sesimbone sesithi yena kuthi ukuthi nxa lokhu ngikwenza isono esiphila phakathi kwami yiso sesikwenza. Kodwa lichapter elandelayo ichapter 8 esihlangana lahlangana lo Paul esechasisa ukuthi kule ndlela esingaphuma kikho lokhu uchasisa ukuthi yena ngakho-ke akusela kulahlwa kulabo bonke abaphila kuKristu abangalandeliyo inkanuko zenyama yabo kodwa baphila ngomoya. Ethi yena umthetho womoya wempilo ekuKristu Jesu isingikhululile phakathi komthetho wesono lokufa. Ithi ukuthi siyananzelela ukuthi lapho umuntu owawa khona evumelana lesitha ukuthi aphikisane lentando kaNkulunkulu sheza ukuthi isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa isono sangena emuntwini wonke. Ngakho siyananzelela ukuthi kusukela ngaleso sikhathi kuze kube namhlanje into eyodwa umuntu alisana naye ngaso sonke isikhathi yisono, ngamandla esono. Abantu abaningi bajayele ukuthi hayi nxa ungumuntu wenyama akulandaba ngoba vele umuntu wenyama uphile esoneni. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi hayi ikhona indlela umuntu angaphila ngayo engavuswa isono. Okokuqala siyananzelela ukuthi isono vele sona siqalisela ngayo. Siqalisela engqondweni yomuntu because nanzelela ukuthi u-Adam lo-Eve into yokuqala esathana yenzayo ikuphikisana le nto yayisengqondweni yabo ukuthi kumele balalele into etshiyo nguNkulunkulu. Wafika wababuza wathi bona kambe uNkulunkulu uthe lingadli yini isithelo lesi. Kutho ukuthi waletha ukuthandabuza waletha ukuthi ingqondo yabo iqalise ukuphikisana le ngqondo kaNkulunkulu. So isathana lapho asebenza khona isikhathi esiningi usengqondweni yabantu. Ingqondo yomuntu yiyo esuka usathane yakhayiyo imicabango eyabilisana loNkulunkulu. Ngakho ingqondo iqakathekile. Okwesibili siyananzelela ukuthi ulumzimba esiphila kuwo leli dokodo esiphila kilo elivele lona sinanzelela ukuthi ngoba lilithuli luyabuyele ethulini. Njalo siyakwazi ukuthi vele wena umzimba wethu uyaguga kodwa uba lenkanuko zawo ezivisana lengqondo kumbe nalokho okufunwa nguNkulunkulu. Ngakho kuyadingakala isikhathi esiningi ukuthi umuntu akwanise ukuthiba
umzimba wakhe. Yikho ke thina abafundisi sikhuthaza isikhathi esiningi ukuthi umuntu akwazi ukuba lesikhathi sokuzila, ngoba nxa uzila ukudla kuyakunceda ukuthi uthibe inkanuko zomzimba wakho, ukwanise ukulisana lazo. Siyambona laye uJesu eqalisa inkonzo yakhe ukuthi waqalisa ngokuzila ukudla, wazila ukudla, wazila amanzi. Simbone siye enkangala, esekhona ngale nkangala waqalisa ukulisana laye uSathane. USathane waletha imicabango eminingi ukuthi tshintsha-ke amatshe lawa uwenze abe isinkwa, ziphakamise, utshengise wonke umuntu ukuthi umntu kaNkulunkulu. Konke lokhu kwakuyizinto ezazisedlula engqondweni kaJesu elingwa uSathane. Kodwa sibona ukuthi wakwanisa ukumehlula uSathane ngenxa yokuthi wayezilile, ngenxa yokuthi wayephakathi komthandazo.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyathandaza namhlanje ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu uzasisiza ukuba simelane lesono, sikuthande, singabi kodwa sibe ngalabo abaphakamayo. Lalabo abawileyo bewiswa yisono, siyabathandazela ukuba ibaqinise, ibaphakamise lapho abakhona, bekwanise ukuhamba lawe njalo ngegama likaJesu. Amen.
Siyabonga mfundisi, sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonga kakhulu enkosini ukuthi sibalalele.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Zilo mfundisi useni Sibanda, olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Uyalandela umculo othi Ngisize Baba okazinja ziyamluma weCholocho endawonye lobonakele weSouth Africa. Siyamluma ke lo endawonye lo bonakele. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele besilaso. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kusese lesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Inhlanganiso ye-Youth Development Trust ithi siqalisile ukufundisa abantu abazaqeqesha abanye ngokhetho eBeitbridge, eGwanda, eMzingwane, leBulilima. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.